owethu umlando njengeprovince yakobulawayo hayi ulula into eyakuqala ngiyokuthi isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka ku National Council usuka ku National Council umuntu onguye umphathi ntambo ku National Council ngumama uThabita Khumalo ngikhuluma igama lakhe ngoba singakhangela isinqumo seMDC uAnexa C owe Disciplinary Code of Conduct and Regulations uthi wona ku section 3.112 uthi ku functions of the National Disciplinary Committee ilawo amandla eyokuthi ithonisise injalo iphinde ifake isinqumo lesijeziso kulowo muntu oyabe ephambanisile asikezi ukuthi isijeziso sangkhona singaba isijeziso kodwa engikwaziyo ukuthi into yena le ukuthi abantu bahambe eParliament lona ibandla likwalile khonoko into esuke yayangisa ibandla
siyezwa njalo iNational Council isithi idingisisile ukumalunga ebandlaleni athola ukuthi abantu bathi ungcono bebuyele eParliament lihlalile yini lonke njalo ikusasa liyibona injani
into esuke yakhulunywa kuNational Council kodwa vele thina abanye nje esiku-information besivele sisebenza sibuza abantu ebandleni ukuthi kungabe kunjani ukuthi abantu babuyele abona ukuthi umnumzana uMudenda wavela waphambanisa ngokuvumela ukuthi ama-MP eMDC bakhithwe eParliament njalo emhlabeni jikelele awuza kube lebandla elithatha izinqumo ezinjani zokuthi kukhitshwe abantu beParliament isinqumo lesi senziwa abantu ababili kuphela akulanto enjalo akula National Council eyahlalayo ukuthi ixotshe abantu eParliament uzananzela ukuthi ikhona i-organ yeparty ethiwa yi-National Executive eyiyo emele irecommende manje ikhulume ifake engathi yi-direction manje ekhombela ukuthi hayi ibandla limele likhangele entweni zokujezisa kumbeni ixolele abantu